Namhlanje kule South Africa indawo eziningi bekuvaliwe amabhizimusi, izitolo, izikolo, amaofisi kahulumende nezinye indawo eziningi ezidingwa nguZulu empilweni yansuku zonke. Lokhu kulandela inkuthazo yebandla le-Economic Freedom Fighters elikhuthaza umphakathi ukuthi engayi emsebenzini ngendlela yokutshengisela ngokoma kwempilo, ukusweleka kwamanzi kagetsi, ukuphela kwemsebenzi, ubuyanga lokunye okuthinta impilo yabantu nsuku zonke. Imigwaqo eminingi edolobheni le-Johannesburg ibitshaya umoya phose indawo zonke zivaliwe. Bekuyisimo esifanayo emadolobheni amaningi elizweni jikelele. Ekhuluma labasekelwe ibandla lakhe abafola emgwaqweni belubhekise emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria, umkhokheli webandla le-FF uMnumzana Julius Malema uthe ngokutshengisela kwabo lokhu ngokusihlalela ezindlini kuphumelele okwedlula konke osuke kwabakhona kwele South Africa.
There is no big mall, there is no small mall, no shop.
Wonke kume kwathi khwimilili ngemva kwenkuthazo yethu yokuthi abantu bazihlalele bengayi emsebenzini. Bekuvalwe yonke into, kuqala izikolo lamabhizimisi.
No factory, no school, no nothing is open today. All of them are closed.
Isizalo sakwele South Africa uMnumzana Tsitsi Lupane utshele Studio 7 ukuthi basekela ngokugcweleyo ukuvalwa kwezinto zonke elizweni njengoba kukhanya kuyo yodwa indlela engenza uhulumende alungise izinto elizweni.
Then i-load shedding iyasichaphaza kancane ngoba sibona kakhulu inawuba namastage amanye, mara ngendlela basitritha ngayo asicabanga ukuthi basitritha fair. 1, 2, asazi ukuthi istate icale kuphi izokudinga kuphi ayehle esihlalweni sakhe. Into esifuna namhlanje dakuthiwasila noma yini i-loseti bayicele.
AbeZimbabwe labo ababhekane lobunzima obuhlangana lobezizalwane zakule South Africa labo bemukele ngezandla zombili ukutshengisela lokhu besithi yikho kufanele kwenziwe emazweni onke ezwekazi le-Afrika. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mavis Ngomo uthi akufanelanga kwekelwe lokhu okwenzakala kwele South Africa.
Oh, lathi siyakusekela lokho kwenzakala la eSouth Africa, yikho silapha in solidarity with South Africans ngoba the same problems abahlangana nazo nathi eZimbabwe, we are still facing the same things, so we are in solidarity lapha sithi uRamaphosa ma engasakhona ukubusilizwe akashiye.
iSouth Africa ibhekane lokusilela kwemisebenzi, ukoma kwempilo, ubuyanga osokubhahile lokunye. Ukusilela kwamandla kagetsi sekufike kusibanga sokuthi abanye bahlala okwamahola edlula lithumi benganamagetsi. Uhulumende amabandla abephikisa ukutshengisela lokhu lapho somabhizimusi bebengakaphawuli ngomonakalo obangelwe ukutshengisela lokhu njengoba ibandla le-FF lithe kuzaqhubeka kuze kube phakathi kobusuku lamhlanje. Ngosenjalo uhulumende uthi izinkulungwane zamasotsha namapolisa abebekhithwe ukuyaqapha isimo ngesikhathi sokutshengiselwa lokhu bazahlala phandle kuze kube phakathi kwenyanga ezayo. Mina Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngiwuthuso Khumalo.